umdlalo omnandi kakhulu kakhulu ngabe eBrithani bonke abantu bezigcine bethokoze kakhulu njalo bahambeke kuhle ungakhohlwa phela ukuthi ngawuqala ukuthi i-England iwine ngembekwa ayizange iwine ngembekwa World Cup siyadliwa kwaze kwaba kathathu emdlaleni le ama-penalty shootout
kube nje kukhanya ngazani i-England yona ibingani vele ayitshayi kuhle ibhola nxa sokubuya-ke ku-World Cup lo nyaka ubona ngazani izathoka njani kodwa
lo nyaka ngendlela yokuthi-ke umanager wabo leyo umqeqeshi wabo u-Southgate uthethe abafana abancane bodwa eminyakeni kujwale ukuthatha-ke labangani bakhulile-ke sebebadala kodwa yeuthi hhayi ngifunahamba labafana abancane abalambileyo ngakho abafana laba sebejenzele ukuthi balambile impela badlale kahle kakhulu ikakhulu lodlale ecolombia-ke esingali-ke ilolu lwazi kakhulu-ke nxa kubuya kule midlalo ye-World Cup
siyabona ukuthi kodwa bebengazani badonsa inyawo sebenxasa ukhangela i-ORK lapha kungani bekungani kunzima bekunganjani
ye bese bekhathele ungakhohlwa ukubana-ke i-England-ke isihlale-ke isikhathi ingadlalanga basukule insuku ezingathi zishiyagalolunye bekuyi-9 days bengadlalanga abanye laba-ke ba-practice ngathi ikuzilolonga belungisela umdlalo lo badlala ngemva kwe-England la e-Colombia so ebenganiqinile kuhle
ye kukhangeleke okulandelayo i-Sweden izancikilana le-England kungakhotwa finals la ubona njani khona
ye umdlalo okhangelelwa ngabantu abaningi ikakhulu-ke hayi ungakhangela-ke ngapha-ke sibaya lapho ohlala khona i-England labo-Sweden kungalukulula kwi-England ngoba-ke ingadlala kahle iyaze yefika lokho esithi kuma-final zingahlangananga namaqembu la-top 10 ihlangana nabo-Sweden ize yefika kubo-final lapha kulula kuyo i-Sweden-ke i-team-ke ihlala-ke idlala le England hayi abafana abaningi badlala khona abaku-premiership nakumalo walisa lapha kukhala ukuthi i-England izaqhubeka phambili izanqoba
ye ngazikhangela njalo-ke kule Uruguay versus France kuzobuya i-Brazil versus i-Belgium akutsho khonapho ukuthi ubona njani
umdlalo omkhulu sibulantana ngibabona ngathiwa yi-final yakhona yi-Brazil-ke nayi-Belgium-ke ziqinile zombili ngoba kade ezingakhangela kwaphana-ke ku-FIFA World Rankings i-Brazil nayi i-Belgium ziyalandelana abanye abathi yi-final phakathi zombili lezi kodwa kukhanya ngani ke abafana be-Belgium baliqinile lo nyaka-ke mbona ngani i-Belgium izanqoka
kanti
ke abafana be-France njalo ye kukakhulu-ke abafana be-France njalo bona bekhalele be-Uruguay bathi i-Africa United ngoba abantu abaningi labana-ke badabuka egazabangele i-Africa so abantu base-Africa abaningi ngapha ngase-Europe basikela iqembu le-France njalo likhalele lizanqoba lalo
ye kokugcina-ke Russia versus Croatia
i-Russia ngisizwe kubana-ke kunababukeli abaningi njalo idlala-ke ngikhaya i-Croatia layo iloku omodric bakhale ukuthi babazaqhubela phambili banqobe kodwa-ke mbona ngani-ke ngalesi sikhathi i-Russia hhayi sisemaphethelweni njenge-host nation iyadliwa i-Croatia
kodwa-ke singathi-ke nxa usikhanye nomdlalo wonke sibili ungazani lo nyaka kuyakhanjwa
lo nyaka kuyakhanjwa ngoba amaqembu amakhulu e-Argentina o-Germany o-Spain bonke baphumile okuyenza ukuthi abantu abaningi bawujabulele emhlabeni wonke ejikelele ukubana-ke kakusela lokhu kuthiwa ngama-favorite sile i-Brazil yodwa ingaphumisa i-Brazil yodwa kuthi bana linkezo izawona yini yiqembu lingazake liwine okweminyaka eyinde ungakhohlwa kakhulu ukuthi-ke iqembu le-England lagcina ngo-1966 ukuyiwina i-Uruguay angikhulumi kudaladala so kuthi bona kungaphuma i-Brazil kuyaba le qembu elitshe liyawina i-World Cup ngemva kweminyaka efika ama-40